lawalandeli bestudio 7 ngiyalibingelela lonke ye ngithingile sicelo lapha basakazi ukuthi leke lisicelele kuhulumende lapha we oyakithi eZimbabwe ukuthi eke evumele abantu abalama passport lawo angalama permit yalokhu bekuvele kusenzakala eminyakeni edlulileyo ukuthi bekwanise ukuchapha imingcwele befika kwamanye amazwe bephiwe ama days yalokhu vele kade kusenzakala ngoba abantu abaningi baphila ngokuthengisa abantu abavele ini majority yaseZimbabwe ayisebenzi iphila ngokuthengisa iphila ngokuoda kwamanye amazwe anjengabo South Africa labo Botswana izothengisa eZimbabwe laphana ukuthi ikwanise ukuthi iwondle imoli zabo befundise abantwana babo ezikolweni abantwana abaningi abasafundi ezikolweni abantwana abaningi sebelahlekelwe yikusasa labo so siyacela kakhulu igovernment ukuthi into leyo ike ifakele izibuko ikunanzelele kakhulu into leyo ngoba cishe ngathi nje i-40% yabantwana abangasafundiyo kathesi abantwana bonabo kule possibility yokuthi bekungaba labantwana abangaba ngamapholisa konapho abanye bebe ngamadokotela abanye bebe ngamascientist bebe nje kuzo zonke inhlangothi nje zikahulumende kuma civil servants bebe lusizo olukhulu kakhulu kumphakathi kodwa ngenxa yokuthi kabasafundanga kuyayenza ukuthi ikusasa labo libalahlekele
Ngiyabingelela isakazwe Studio 7 phinde ngibingelele nabalaleli be Studio 7 koni bingelela nguJafet Ncube azalwa 79 manje ngilohlupho lapha msakazi ngicela uncedo lohlupho olungihluphayo ngilamehlo angiboni amehlo la sengilesikhathi ngingaboni manje ngahamba ezibhedlela angilutholi usizo manje ngicela uncedo kini msakazi nabalaleli be Studio 7 ingcedise lolusupho kangisenalutho enginalo ezandleni konke sengakwangiphelela kangisela lutho ngihlala ngedwa ngihlala duze lomama manje njova ngihlala ngedwa anginalutho ngihlala ngedwa ngiyahlupheka inamba engizisebenzisayo ezikamama ngicela ukuzifaka emsakazweni ukuhlala ngihlala eplan 3 ward 9 Kupute village Chaili area yikho lapho engihlala khona cela uncedo kakhulu sengihlupheke kakhulu iminyaka simide loko nginje ngingaboni ngimphuphuthi cela lingidingele odokotela abamehlo aspecial doctors abamehlo lingcedise kakhulu anginalutho ezandleni analutho ayinalo muntu oncedisayo ngisalele nje ngiyahlupheka nje ngikhonapha ekhaya so sengilibizela inamba elingangithola kizo ifonasiyo yami ekamama kamakhelwane makhelwane lokakho la usegol
inamba ithi eseZimbabwe ekamamakhe plus 26 377 380 0571 plus 26 377 380 0571 eyamakhelwane wakhe eseSouth Africa 072 76 257 41 iphinda futhi 072 76 257 41 yabonga
ngiyalamukela lonke kustudio 7 umnyaka omutsha oka 2022 besicela ukuthi kustudio 7 kuye kungene phela lama disability issues ngoba lawo ayi valid stake as we progress empilweni lapha eZimbabwe siyabonga kakhulu ukusichasa ke studio 7 siyafisa ukuthi singene wonke abalaleli baka studio 7 abasakazi ilifisela umnyaka omuhle ondlela zimhlophe ovulekileyo yimi ke owenu uMandla Nkosiwela
Machono wanto Studio 7 mina uStalin Angels Zimbabwe umuntu ezapho into ezakale Zimbabwe ngamapholisa ikakhulu zeplumt bahlukumeza abantu abantu abangabajabulela umnyaka omutsha ngenxa yamapholisa yabahlukumeza kodwa kwezinye indawo bebevunyelwa okwenza lokujabulela umnyaka omutsha kuye uhulumende weZimbabwe uqamba amanga ukuthi amakhesi ayaqansa bona bekwenza ngendaba zepolitiki ukuthi khona abantu bangavoti lama by elections abuyayo uhulumeni weZimbabwe obaliqinisekisiwe ukuthi unqonqosela iHome Affairs ukuthi ingani kabantu ezithupha abafanele ukuthi bavote. Abafana abantu abafanele bevote abangantambe esikole the more than 4 million. So bayenza ukuthi abantu labo bangatholi izithupha. Kwase kuyi-diaspora bayenze ngabomo ukuthi kona i-diaspora ingangeni eZimbabwe ukuthi bavalile amabhoda beqamba amanga. Akula mkhuhlane, umkhuhlane yebo ungawakhona kodwa akula mkhuhlane obhahileyo ngoba bona abantu beZANU-P F bayenza amarali benxusa abantu kodwa ophikisayo kavunyela ukwenza kunoku amapholisa abopha. Lokho kwizakhamizi seZimbabwe ezisemaphandleni yini elihlala lifaka iZANU-P F embusweni. Yazini iqiniso ukuthi iZANU-P F sophathi elendawo nawe umela kusasa lomntana wakho iparty elendawo lokufaka lokugcwalisa izikhwama zabo betshontsha besiya phambili.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yesithi 001-202-465-0318.